Umongameli Trump uqale umbiko wakhe ngokukhuthaza ukubambana lokusebenzelana kwamabandla ezombusazwe awe Democrats lama Republicans esithi ukubambana yiyo insika yesizwe seMelika. Uphenje ngomzekeliso wokubambana kwamabandla ekwethulweni komthetho okhangelana lokubotshwa lokuthoniswa wasekelwa ngobunengi bamalunga amabandla womabili kunsukwana ezisanda kwedlula. Kesizwe amazwi kamongameli Trump. Izigidi zabantu zisibukele zithembe retake. Act 1 Trump. Izigidi zabantu zisibukele zithembe ukuthi azisoze zisebenze retake. Izigidi zabantu zisibukele zithembe ukuthi asisoze sisebenze njengamabandla ahlukeneyo kodwa njengesizwe esisodwa esibambeneyo. UTrump ulandise ngomnotho welizwe leMelika esithi akula isinye isikhathi kumbali yelizwe leMelika lapho okwaba lenani labo kuza ababalisa abensundu eliphansi kakhulu elingasebenziyo encoma umbuso wakhe. Act 2 Trump. Kuminyaka emibili esanda kwedlula sibumbe umnotho ongakaze ubonakale sisungule imisebenzi eyizigidi ezinhlanu. UTrump uthe ibandla lakhe selibumbe amaqhinga okuvimba umngcele abalisa ukwengezelela inani lamabutho lokwakha umduli. Act 3 Trump. Saqeda imithelo yezindlu i-estate tax la lokwamabhizimusi amancane lokunye okunjalo. Owethule umbiko webandla lama-Democrats ephikisa inkulumo ka-Trump ngunkosazana Stacey Abrams osole u-Trump esithi nguye owadala ingxaki ezabangela ukuvalwa kukahulumende kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Dan Moyo. Umbiko kamongameli Trump owesimo sesizwe iState of the Union ngowesibili. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC igama lami nguChris Gande.
Well, okokuqala ngibona ukuthi ubezama ukuthi ayunite ibandla lama-Republican nama-Democrat, kodwa at the same time afake umbono wakhe ngezinto abangavumelani lazo, which in a way kuba contradictory, because one way uzama ukuhlanganisa abantu, then the next moment usuba divider futhi ngokuletha izinto elingavumelani ngazo. Mina ngokubona kwami ngibona ngani ngabe uzincedile ngokufocus on izinto eziyunitayo uwenzela ukuthi azame ukumuva izinto phambili. Siyazi ukuthi mhlaka 15 i-Congress kumele banegotiate whether uhulumende uzovalwa futhi if bengavumelananga ngendaba yomduli lo ofunwa ngu-Trump, and ukhulumile futhi namhlanje umduli wakhe, and we are insist ukuthi umduli wakhe kuzomele ukuthi ube khona, uzo make sure ukuthi umduli uyakhiwa. So mina ngokubona kwami angiboni ngathi noma ebekhanya ezama ukuunite abantu ngokukhuluma ngezinto azi ukuthi abantu abaningi bafuna ukuzizwa, umntwana lwana ole cancer langalamasosha la ancedayo nge-World War II and so on and so forth, le strength ye-America and all that. Angiboni kodwa ukuthi uwinile ama-hearts and minds of ama-democrats awayibona abaningi ku-Congress.
Singathini ngokwenzakeleyo nxa sikhangele ukubana umongameli Trump ube sethula umbiko wakhe ephahlwe ngumsekeli wakhe ngesandla sokudla, kuthi ngalesi sinye isandla bekulo unkosikazi Nancy Pelosi owebandla lama-Democrats ungusomlomo wedale le-Senate, bebekhanya nxa ingakhuluma okungani kubamba isizwe sonke besukuma ndawonye bona labo ababili lamalunga edale wonke la asukume kwesinye isikhathi kungakutshengisani lo
Weli kutshengisa khona bengusho ukuthi iunity abezama ukuyipreacher I think ispeech sakhe usenze saba both ukuthi azama ukuthi influence izinto azifunayo yena ukuthi ngabe ziyenzakala but then at the same time akhulume akwaziyo ukuthi abantu abaningi ama-Americans izinto ababeliever kuzo so usukuma kukaNancy Pelosi lo vice president uPence bekutshengisa ukuthi lapha tekhuluma khona izinto abavumelana ngazo ezifana le-infrastructure building akwehlisa intengo yama-drugs le zinto ezinjalo izinto ezithuthukisa isizwe izinto abavumelana ngazo and ubona kusobala ukuthi ma bekhuluma ngento abavumelana lazo abavumelanayo ngazo bonke bebephakama beqakeza izandla kodwa ma esekhuluma izinto abangavumelani lazo ezifana lo mduli lento ezinjalo ubona uNancy Pelosi wama-Democrat ehlezi phansi engaphakami engaqakezi ngoba uyazi ukubana into angavumelani layo le